masikhangela umumo weZimbabwe, umumo weZimbabwe wona vele yebo phela bengablema umongameli bakwathini, kodwa umumo weZimbabwe ube mubi ngesikhathi sisuka embusweni kaformer president uMbaza. Kuthe izinto nje zizimbi kwamazala. Ngakho-ke okwakathi esimasikhangela umumo lo sikuyo yukuthi usukele khona kuphana sibe lo mnyama nje kwabuya indaba ye-COVID. I-COVID yasishaya, yatshaya wonke amazwe intsho le-South Africa wona layo umumo wakhona mubi khona ngale South Africa. Kwala bantu abaningi abantu bakithi khona ngale awusela msebenzi e-South Africa, kuyafana nje lakho. Kuse kusiza impeni ye-Ukraine le-Russia nayo yengezelele kuwona ama-economies. Ama-economies semali ena la even i-Southern Africa khona basikhangela namazwe wonke jikelele. Sathola ukuthi umumo wezinto umubi, abantu even e-South Africa ngale balahlekelwe yimisebenzi kakhulu.
Kule commission kaMontlante liyana bathi bona umnankagwa akazange alalele ngitsho ulutho olulodwa olwaluphakathi kombiko wakhitshwa yikhomishini leyo.
Ngiyananzelela mamazala ukuthi abantu abakhuluma njalo bethi umongameli kazange alalele. Ngithe mina umumo lo ube mubi kakhulu ngesikhathi senesho kusenzakala ukuthi kade sibe le-COVID. Yawona imumo wama-economies ethu iZimbabwe layo ingenye yakhona. Khonokho nje abantu bangakhuluma bethi kanalelanga lokhu kanalelanga lokuyana. Bathi mamazala mbala wayesazi ukuthi i-COVID izabuya. I-COVID phela shiyo into eyenziwa ngaphandle kithi kumbe i-COVID yinto eyenziwa amakhiwa ama-Americans lama-Chinese. Yibawazi ukuthi i-COVID yamanifestwa ngubani. But khonokwana yikho okuthe ngesikhathi kade kumele into zilungiswe umumo wethu waba mubi ngamandla ngoba vele kade uvele umubi umumo wethu ngesikhathi.
So lapha mkhonyana uvumelana labo yini-ke ukubana imisebenzi kayikho ukuthi bengaze baphenduke eZimbabwe? Umongameli Mnangagwa wayebathembisa ukuthi bengaphenduka eZimbabwe imisebenzi khona uzabapha le ndawo zokuhlala umhlabathi.
Amazala uyabona eqinisweni lonke umumo wezinto njengoba sikhuluma nje ukuthi umumo kawumuhle, umumo wama-economies movie, kodwa akulanto engaswelakala ukuthi yenzakale abantu mase bethe babakhona abantu bakithi.